Izakhamizi esiqoqelazo zithi labo abachapha imingcele okungekho emthethweni bagoqela izizalwane zakuleli ezivelele emazweni abalisele South Africa lapho leli gciwane elihlasele khona kanye leBotswana. Ukuvalwa kwemingcele ebalisa iBedbridge, Mlambapele kanye lePlumtree sekudala ukuthi iningi lintshungubale lapho lisiya kumbe livela kulawa mazwe. Umnumzana Gerard Mleya isakhamuzi seludumbe eBedbridge uthi ukuvalwa kwemingcele sekudala ukuthi abantu abavela kwele South Africa bechaphe umfula oLimpopo ngokungekho emthethweni okulakho ukumemethekisa igciwane le-coronavirus.
Zinza laboshashe ngalo kule mifula ngabo kuloLimpopo. Ethu kulabantu alokhe bechapha umfula kule ndaweni ongavunyelwa khona njengoba iboda livaliwe. Abantu abasegoli abafuna ukuphenduka ekhaya bachapha khona phana emifuleni. Ungafika emfuleni vele ugcwele abantu, abantu ababuya ngapha semakhaya ababuyela egoli chapha khona phana. Impahla abafuna ukuyithenga impahla emesina bachapha khona phana. And labantu indlela ezinjalo akula testing, akulani enzakalayo. Imovement yakhona emfuleni iningi kakhulu.
Umnumzana Field Mashesha Ndlovu oyisakhamuzi eMlambapele lapho kulomngcele ohlanganisele eZimbabwe leBotswana uthi kuyadingeka ukuthi kube lohlelo lokuhlola uzulu emaphandleni ngobunengi ukuze kubonakale labo abaphethe leli gciwane.
Thina silokhu ethuka kakhulu ngabantu laba abaphongekelwa nje bebuya bevela kwamanye amazwe afanana labo-South Africa labo-Botswana. Kula muntu obhode ekhangela ukuthi ngabe uhulumende uyasifakela amapholisa kumbe bona lawa amapholisa esigaba ehambe ekhangela mizi by mizi ukuthi khona betest ukuthi abantu bagula laba abavele e-South Africa lathi sitest ukuthi siseseraithini ngoba vela sila le lalapho esitestwa khona i-corona ngapha eGwanda South emakhaya.
Amazwi akhe agcizelelwe ngumnumzana Butholezwe Dlamini oyisakhamuzi seGuyu odi kuyadingeka ukuthi kulandelwe imithetho ukuze kwenqatshelwe ukumemetheka kwaleli gciwane emaphandleni.
Ingozi sibile ngaba khona ukuthi imingcwele yethu iyavuza ayigcinwa ngendlela efaneleyo okuyikho kuzafaka izakhamizi engozini enkulu kakhulu ukubana zigcine zithethe umkhuhlane wona lowo owe COVID-19 ngoba abantu lokho bephuma bengena elizweni bephuma bengena abantu kababuye ngeborder bahlolwe kwenziwe right.
Umnomzana Ngqabutho Ndlovu uthi indlala ekhona emakhaya yefuqa uzulu ukuthi ayeqe ingcele ngokungekho emthethweni ngoba iningi lingavuna ngalutho emasimini.
Yona indaba yomkhuhlane lo we COVID-19 lo izasishiya kachana ngoba siyananzelela ukuthi amabhoda avaliwe kodwa abantu bayabuya ekhaya, abantu bayachapha bayaphetheya eMzansi. Sinanzelela ukuthi okwenza abantu bahambe up and down ngeborder jumping kungenxa yendlala. Indlala yesihluphayo kakhulu. Ngabe nje kuvuma kusenzakala uhulumende akwazi ukuncedisa abantu ikakhulu ngendaba yokuthi
ukhansela ka-13 Mnumzana Miklas Ndlovu uthi iningi lezakhamizi lidlalele evalweni kulandela ukukhuphuka kwenani lalabo abahlaselwe ligciwane le-coronavirus kulesi sabelo.
Hayi, sivele uvalwe sesilalo siyaqhuqa silapha. Sibone ngazani vele hayi sesingabafileyo. Sisevalweni olumangalisayo baba siyesaba. Abanye sibona nje nqabe kuvuma sibili uthiwa imizi yasuswa. Ngavele sesihle sivaleka ukwenzela ukuthi lokho kuyinto hayi kungasitholi ngoba sisengozini emangalisayo baba.
Uphinde wathi uhulumende kumele athathe amanyathelo okulwisana lokumemetheka kwaleli gciwane emaphandleni asebelanele emngcele yelizwe.
Njalo loba sihlezi singaphonga ubona umuntu sesikhangelele kokwani ukuthi khona sihle sibone ukuthi ngovela ngapi okokuthi sesihle saqoqana ukuthi nxa ethe wabonakala umuntu ovele e-South Africa lo babakibo bemfihlile kungangcono simripote thina ekliniki yethu lobe ezibhedlela. Okokuthi besicela ngakuyavuma uhulumende ngakuhle sibili kuphuma itimu engaveli hlale khona ngapha kithi isimonitele into ezinjalo.
Uhulumende ukhuthaza uzulu ukuba bike lapho ecabangela ukuthi bakhona abachapha imingcele ngokungekho emthethweni ukuze kwenqatshelwe ukumemetheka kwe-coronavirus. Inani lasebetholakale belegciwane le-coronavirus eZansi eMandebeleni seliqongelayo kuma-45 iningi labo kwizizalwane zakuleli ezivela kwele South Africa laseBotswana ezikuma-quarantine centers. Ngimele umsakazi we-Studio 7 ngisemajawundeni eGwanda ngu-Albert Ncube.